go VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 ngomabasa 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani thina layo uhulumende esikhangela esicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko.
Umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoti Wenga.
Ama-elections njengoba esiza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Ngezindlela sidinga ukuthi abantu amasoja nabo bonke ama-CIO nabo bonke laba abadila kwe-security bangangenele entweni zokhetho. But into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela.
Umanyano owe-MTC Alliance okhokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho u-General Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha imiphumela yokhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano wabosomabhizimusi owe-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Chiwenga. Lumhlangano uqhutshwa ngeviki lapho kwenziwa khona umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair wenziwa yonke iminyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embikweni wakhe wokuvula lumhlangano, umsekeli kamongameli uChiwenga ubonge amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania, iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, leUAE ngokuza embukisweni walonyaka owaZITF kanye lokuphatheka emhlanganweni wabosomabhizimusi. UChiwenga uthi iZimbabwe iyamukela wonke amazwe afisa ukuzosungula amabhizimusi njalo lalabo abafuna ukutshala imali bakhululekile ukwenza njalo ngoba ezamabhizimusi elizweni zisobala. Usole kakhulu imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuswelakala kwemali ezweni ethi kodwa loba kunjalo asekhona amazwe aseveze isifiso sokusungula amabhizimusi ezweni. Ilunga le-board ebona ngezentuthuko yenotho e-Special Economic Zones, umnumzana Busisa Sibanda, ongumqondisi njalo wenkampani yeZimbabwe United Refineries, ucele ukuba amankampani azimeleyo lohulumende bahlangane ngemva kwenyanga ezintathu sikhathi sonke ukuze kube lokusebenza okulempucuko okuyisicelo esamukelwe nguChiwenga ethi ngumbono omuhle akuhle kuqale.
Yes, sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani thina layo uhulumende esikhangela esicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko ilizwe libe lilokhu liqhela lisiya phambili njengalokhu sesithi iZimbabwe entsha sisebenza kakutsha, Zimbabwe is open for business. So kumele sihlale phansi. ESouth Africa bayakwenza. Lapha sikhangele sijonge ama-economic ministries, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Labour, Ministry of Water and Energy, Ministry of Tourism, ama-ministries anjalo, Ministry of SMEs, Small to Medium Enterprise. Sihlale phansi labo sikhulumisana ngokuthi sisebenza njani. Labo bazabe besikhombisa lapho ukuthi hayi lapha ukuthi sibe le njongo efananayo, silande the same goals.
Umoyo uthi uhlelo le-special economic zones luqhubekela phambili kuhle njalo zikhona indawo asebekhangelele ukuziguqula ezweni zibe ngamabhizimusi athuthukisa isigaba ngemvelo abalayo.
Yes, siyaqhubekela phambili ngama special economic zones, iport sikhona njalo sesilungisa ukuthi sithathe ezinye indawo sizenze ukuthi zibe ngama special economic zones.
Omunye usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Shila Sidambe ongenele umhlangano uveze ukujabulela umhlangano walonyaka wamabhizimusi esithi kukhona asebekutholile njengabo somabhizimusi besifazana.
Njengabo mama kuningi esikutholileyo lapho besibuza sibili ukuthi kanti lathi ku-new dispensation lay singaba involved njani, but hayi kucacile ukuthi even kuma-special economic zones lathi singabomama silalilungilo siyalakho lathi ukuthi sibe involved, silakho lathi ukuthi sithole imisebenzi njengabomama labantwa bethu, futhi thinanto siyabe ikakhulu sikhala ngabantwa bethu ukuthi hayi engavuleka ama-special economic zones lawa asimsebenzi ezabakhona labantwana abazathola imisebenzi.
Umbukiso weZITF walonyaka uqale izolo mhlaka 24 usiyagqitshwa ngomgqibelo mhlaka 28 Mabasa. Kusukela izolo kusiyafika ngolwesine zinsuku zamabhizimusi uZulu uyabe engakavunyelwa ukungena. UZulu uzangena embukisweni ngolwesihlanu langomgqibelo mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezITF ngolwesihlanu ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-MTC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelo yokhetho lwalonyaka lokuthi abasoze bengenele nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engehlulwa kukhetho lolu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo wezobudlelwano bezimbabwe namanye amazwe omhlaba, ethembise umhlangano owenzelwe eNgilandi oweChatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otsho njalo, hathi umoyo. Lokhu kuqongqeselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Mthokozani Kuphe umnumzana Khalipani Bugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho amapholisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba esiza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Amasoja nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangenela entweni zokhetho. But thina into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela, abantu be-security bangangeni, amasoja njengabi nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandla la njengoba amasoja leZANU-PF belobudlelwano.
Ucelwa i-MTC Alliance ukuthi ibutho lisho ukubana lizahlonipha impumela yokhetho akusoze kufezeke, ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi libe lisebenza lebandla leZANU-PF, njalo sikhangelele okwenzakaleyo November 2017 lapho ibutho lithethe khona amandla liwahluthulela obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lapho kuthiwe ngwachiya ibutho uSB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi bazahlonipha impumelelo yekhetho. Yebo, lokho kuhle okushuleyo, kodwa asazi ukuthi kuliqiniso yini, ngoba sikhangelela ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe kuqakathekile ukuthi uZulu azi nxa esezelayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende lamakhansila, njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sisazi ukuthi uhulumende esilayo manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele inkululeko yokhetho yabomengameli bethu, hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esemfunayo.
Nkosiyazi Angela Moyo yena uthi akalandaba ukuthi kukhululwe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho. Ngaze kube Valerio Swanda kumbe kube SB Moyo kumbe ngubani, akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasilanto esiyifunayo kibo. Lina lala uzwa ngaphi vele ukuthi akhona ukuthiwa i-government engene ngodlame embusweni, ukuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise? Akusoze kuyenzakala ikhulumuko.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBhilitani obona njalo ngobudlelwano bamazwe ake abuswa iNgilandi eCommonwealth, umnumzana Boris Johnson. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso emela amalungelo abantu abalesimo se-autism, e-Autism Organization of Zimbabwe ithi ibhekane lobunzima bokusebenzisa ipulazi iyalinikwa nguhulumende. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe enanza imisebenzi yokuqakathekiswa kwe-autism ekamabasa. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolodaba.
Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabontanga yakhe, okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa, ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungela bandlululo njalo behlangene. Umqondisi wale nhlanganiso uNkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele, kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lisalela emuva kuqathaniswa namanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely it cannot be.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo-autism. Njalo nonyaka senza okokuphathiswa ihlanganiso lamabhizimusi azinikeleyo afika ku-18 agokhela iLafarge Proton lamanye.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzwayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza eRua njalo benemizamo yokwakha indawo ezwayo enakho konke okungaphathisa ke abantu abale autism, ethi noma kunjalo kuze kube lamhlanje abakuyenelisi ukungena kulelo plaza.
I think I should applaud government. They gave us a farm, a very big farm in Rua.
Was linking yokuti umuntu kulelo iplazi, ufuna iplazi lonke, eti ula mapepa, kona tina, sibese silungisele, kwaka indawo enkulu engaphathisa kuautism.
Uthi sekonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plaza elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana labalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mtambara ngosakhulayo eleminyaka engamachumi amathathu ophathisa kulolu daba.
I usually take away the factor that these kids are 14.
Nibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo, ngibatshengisa uthando. Hatshi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
UNkosikazi Mtambara uthi uhulumene ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo athathe i-autism ngokufana le-cholera le-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. UNkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafuni kuncedwa ne. Fanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imkani, nokupaki impahla zabo e-wardrobe. Fanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokulala abantu. Fanele wazi ukuthi umntwana we-autism uyatshiyana nomntwana wabantwana lawo, mara ufanele ukubatshiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila ne-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amaklasi abo bodwa esikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusilela kolwazi kuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi umuntu oyedwa phakathi kwabalikhulu lamachumi isikhombisa emhlabeni balesimo se-autism njalo sitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ngakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kilo shortwave. Kulaptop lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kule Diaspora Forum sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uSicamfundo Dudu Ncube usesungule inhlanganiso yakhe ayibiza ngokuthi The Youth Matrix yokusiza abatsha abaswelayo lokubancedisa ukuthi bangathathi izidakamizwa. Ufuna ukuthi bancedakale ukufundela imisebenzi yezandla. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kukalutshwana ukuthi abantu abafundileyo bancedise labo abaswelayo ukuthi bazithuthukise, ikakhulu bencedisa intsha. Kuhle ke ukuthi sihlangane lothanda ukusiza abasakhulayo.
Mina ibizo lami ngingu-Dr. Dudu Ncube, inhlanganiso yami yi-The Youth Matrix, lapho esisiza khona abancane aged between 13 to 25. Sibasiza ukubana bazikhuphule empilweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ngemfundiso ukuthi bazincede emfundweni. Silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ekuvuleni amabhizimusi. silalabo abangabe nje belama challenges empilweni abafuna usizo olutshiyeneyo siyabaphathisa njalo.
UDokotela Ncube uyagcizelela ngemsebenzi yehlanganiso yakhe ye Youth Matrix.
Silama projects ahlukeneyo lapho esiza khona abancane, sile youth training and skills, sile youth in business lapho esiphathisa khona abafuna ukuvula ama business, sile youth and money esifundisa khona abancane ukuze bazwisise ukuthi kahle imali isebenza njani njalo kuyini okumele bakwenze ukuphathelana lemali ukuze bazikhuphule. Sile youth and property lapho esiza khona abancane ukuze babekwazi ukuthi inxa befuna ukungena kuma property investment bayenze njani. Sile youth health lapho esifundisa khona lokho encourage abancane ukuthi bazigcine bona emzimbeni yabo, awareness nje ezintweni ezihlukeneyo eziphathelana le health. Sile youth and cars lapho esiza khona abancane ukubana nxa befuna ukuthenga izimota bathole ama discounted rates. Sile youth in arts and music lapho esikhangela khona abancane abangabe belama talenta okuhlabela, okuacta njalo njalo. Then sile youth and community lapho esiphathisa khona ama youth esiba encourage khona ukuthi babe lusizo kibo la ku community yabo.
Mihle imisebenzi ka Dokotela Dudu Ncube, njalo lihlanganiso isivule emazweni amaningi okuhlanganisela iSouth Africa lase Zimbabwe. Abatsha abafuna uncedo lingaxhumana le Youth Matrix.
Thina the Youth Matrix sitholakala ku WhatsApp number +44 79 41 662 789, kumbe ku email hello@theyouthmatrix.org, kumbe njalo lingakhangela ku website yethu www.theyouthmatrix.org. njalo isicelo sethu ku community nje jikelele ukuthi nxa sisiza eZimbabwe sizacela bakithi abadala likhulu labantwana bakwanisa ukuthi babuye bazo experience lokho esibaphathele khona, njalo abancane litshelane libuye ngobuningi benu lizo experience lokho esiliphathele khona. So njalo lama volunteers nxa bekhona bangabe befuna ukusijoin abasebenzelane lathi ukuze sisize abancane, lakho li welcome ukuthi lisikontakte. So otherwise singasebenzelana ndawonye sizakwakha abancane igeneration eqinileyo.
Abantwana abaningi abaswelayo ikakhulu emazweni alomumo wenzonotho omubi bagcina bethengisa imizimba lokusebenzisa izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka abahlangana lazo. Inhlanganiso kaDokotela Dudu Ncube eye Youth Matrix isabalala ifuna ukuqeda konke lokhu ngokusebenza labasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo lamhla kuhlandla lethu lapho esikhuluma khona labadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa loNkosazana Suku Ncube odlala edorobheni le-Indiana ngapha kwele Melika.
Kutshiyene, asonto ongazihlupheka zombili, kodwa nxa sokufika entweni zokuhlala empilo nje lokukhululeka ngapha e-America kuyaphileka lula. Kodwa lapho kuphinde kube lokunzima bokuthi nxa usizwa izinto ekhaya kuthi engqine mebhawula awukabi la malungelo okuya ekhaya, kuba nzima ngoba uyabusizwa izinto ezikuzwisa ubuhlungu ukulahlekelwa zimuli zekhaya. Kodwa ekhaya ubuhle bakhona nje ukuthi impilo yakhona ilesintu. Yebo kuhle bekhaya. Uyakwanisa ukuthi ungadubeka ucela umakhelwane sawo okungabonakali la. Lapha uzahlala isikhathi eside umakhelwane wakho ungamazi. Kodwa ekhaya awazi umakhelwane kuphela kodwa uwazi indawo yonke.
Ye, siyabona labantwana uba wondla njani lapha nxa ukhangela ukuthi uqathanisa lempilo ekhaya ukondla umntwana ekhaya.
Mina abantu abami ngibakhulisa impilo yekhaya, bazalelwa lapha bonke bobabili. Kodwa mzama ngibakhulumisa ngesiNdebele, bonke basazi isiNdebele ukuthi nxa befika ekhaya bebekwazi ukuthi bekwanise ukukhuluma labo gogo. Ngoba abantwana balapha isikhathi esiningi bayadedesiswa bayenziwani, kodwa thina sibakhulisa isintu ukuthi bebesazi isintu, behlanganiswe kwala kodwa isintu sekhaya bebesazi ngendlela lathi sakhuliswa ngayo.
Bayasazi isiNdebele?
Ye, bayasazi isiNdebele abami. Bazalelwa lapha kodwa isiNdebele bayasazi sonke. Silungiselele ogogo nabomama basekhaya.
Ubaphilise njani? Sizwa kuthiwa abantwana batshaywa la.
uyabona bengabe bengachaywa kodwa lawo ngendlela okhuza umntana wakho ivoice yakho uyahlevela umntwana ahlebekwazi yawo iyachayela yona yodwa umntwana vele kade kayithi ukuthi ukhuzwa ngokuchaywa kuphela nje ivoice yakho noma nje ungamethusela nje uyahlebone la ukuthi hayi umama lapho serious
mhm manje ke ungasitshela ukuthi nqa ukhangele elakusasa ulibona njani uzaphila ulokhu khona aphemelika umbuza buyele ekhaya
mina ngokubona kimi mina ngusuku ngibona ngane ngingabuyela ekhaya ngoba lapha ungabe kumnandi kodwa vele nqa ungazalelwanga la ihome is still home noma idube kokungakanani mina ngeke ngihambe ekhaya mphenduke impilo yami ekhaya ngiyibona ile closure ngcono ngibona ngiphila ngcono ngizizwa ngikhululekile nqa ngisekhaya kanye la even sengilapha half of i-life yami ngoba mbiye lapha ngine 21 kathesi nge 44 so ngi half of my life ngiyiphile la kodwa isintu sakhona ngiyakubona ukuthi hayi ngivele kanjohala ngiyakuzwa ukuthi kanjohala so kumnandi nje la ukukhulela lapho velela khona
manje nxa usubuyele ekhaya ubona ngani uzahamba labantwana yini
khonapho yikho kungaba nzima khona ukuthi lokho ze ngabantwana ngoba bayavakatsha yesebevakatshile isikhathi eside bayakuthanda kodwa zikhona izinto eziba nzima ukuthi beze adjust okwana nami nginje ngakhulela eZimbabwe but ngokuhlala lapha isikhathi eside zikhona izinto eziba nzima ukuthi ngizi adjust into ezinjenge network nxa sujayele ama computers alapha afast ekhaya ngama dial up kuba nzima amafoni ungangena egangeni ekhaya awusela internet so abantwana kuba nzima ukuthi umhambise endaweni enjalo especially nge technology elapha langapha futhi izikolo zangapha ngizibona zingcono nxa sesibala i technology ukuthi bafunda ngcono kakhulu ama computers than ekhaya ngoba ngapha balakho bayakuthola
ungathini elokugcina ikakhulu sikhangela ukubana sokusiba lokhetho ekhaya
ukuthi sokusiba le change ukhetho sokusiba le mina ngingathi bantu beZimbabwe sonke sise diaspora singakhalali izwe lethu lilizwe lethu asiyinikeni second chance izwe lethu ngikola lathi sinje njoba sithona sikhala ngelizwe sifuna lathi izwe lethu libe ngcono ukuthi izwe lethu libe ngcono ukuthi sifuna lathi ukuthi sibuyele elizweni lethu elingcono so singalikhalali izwe lethu asilinikeni ichance ama opportunities ona lawo la esila asila asithathe ama advantage ethu ngoba one day sizabuyela ekhaya vele kukithi asizame lathi ukudevelop izwe lethu loba sihlala la asilungise nini izwe lethu sikwanise ukuthi ubuyele elizweni lethu ube le comfort yona leyi olayo la
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Virginia. Akunjele sithando sami ke kunjalo ke sithi singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ezikhokela namhlanje umhlangano wabosomabhizinisi we-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga umanyano we-MTC Alliance okhokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho u-general Philip Valerio Spanda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumela yokhetho lwalonyaka sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngo-Gibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.